Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngesonto mhla ka 7 kuNkwenkwezi 2023 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyinto enhle kakhulu okwenzakalayo kulo osekwenziwe ngumongameli esenzela ilizwe ukuthi hayi sibuyeleni kuCommonwealth sisebenzele lamazwe la akuCommon.
Amalunga ebandla leZANU-PF ancoma umongameli Emmerson Mnangagwa othi ukhulumisane leziphathamandla zenhlanganiso yeCommonwealth eBrithani.
Bekungaqhakathekanga njalo akusoze kube le any result ekugcineni. Lokho esikuzwayo ukuthi ube le engagement nama leaders eCommonwealth kungabe ungayisikhoqinisa. ICommonwealth iposition yabo siyayazi.
Abaphikisayo bathi akulalutho luzaphuma kulokho okukhulunywe nguMnangagwa labaphatha intambo enhlanganiso leyo. Salathulela ezemidlalo ezabatsha ezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Amalunga ebandla leZANU-PF ancoma umongameli Emmerson Mnangagwa othi ukhulumisane leziphathamandla zenhlanganiso yeCommonwealth eBrithani. UMnangagwa wethule umbiko lo namhla eHarare esanda kufika eZimbabwe kulandela uhambo lwakhe kweleBrithani lapho benxuswe emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yamaNgisi uCharles III. Utshele uhlangothi lwezokwethulwa kwemibiko ukuba wenze umhlangano nabakhokheli beCommonwealth. Amalunga ebandla leZANU-PF akuncoma okwenziwe nguMnangagwa. Omunye wabo uMnumzana Philip Gawule.
Yindlela zokulungiselela ukuthi iZimbabwe ibuyele kuCommonwealth okuyiko okufunwa ngumongameli lelizwe leZimbabwe. Umongameli lapha ngathi ikuqala kwakhona khona ukuthi kuphutshe. Kodwa okuqakathekileyo kiko konke yikuthi khonoko umongameli akwenzayo uPresident Emmerson Mnangagwa uyenza khonoko akukhulumayo ukuthi iZimbabwe iyeke iphile yodwa in isolation. IZimbabwe kumele idlelane lamazwe omhlaba. Yiko islogan sakhe iZimbabwe is open for business. Esingakhethi ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthi edlelane leZimbabwe omhlabeni jikelele akube njalo. ICommonwealth lay siyayazi ukuthi lamanye amazwe aphakathi kwayo ayiwa esincindezele. Kodwa ke sifuna ukudlelana lawo nalawo mazwe. Sifuna ukuthi sibe yingxenye lathi sibuyele kuCommonwealth. Ukuphuma kweZimbabwe kwakulezi izinto ezayenzakala ezaphambanisekayo kodwa ke khathesi sokuyisikhathi ukuthi iZimbabwe ibuyele. Kuyinto enhle kakhulu okwenzakalayo kumbe osekwenziwe ngumongameli esenzela ilizwe ukuthi hayi sibuyeleni kuCommonwealth sisebenzele lamazwe la akuCommonwealth. Sidlelane asidlelaneni lamanye amazwe yokuqakathekileyo khonoko okukhona ukuthi sibe lilizwe elidlelana kuhle lamanye amazwe.
Kodwa kulabanye abantu phela babagawula abathi eZimbabwe kunenge kumele likwenze ukuze libuyele kuCommonwealth. Ukubona njani khona?
Khona okunye okusokwenzakele okuhle abakubonayo njalo lalapho esilela khona njengelizwe. Yes, of course, asiko 100% perfect. We are not perfect thina ngezinye indlela lathi. Silamaphutha lapha lalaphana, yes, siyavuma. Njengawo wonke amazwe nje engabe lamaphutha lapha lalaphana. Akula lizwe eliyingilosi. Ya alikho ilizwe emhlabeni eliyingilosi lathi silamaphutha lapha lalaphana. Okuthi iCommonwealth ingayisithi okunye kwakhona okusilela silungilungisise. Simele sikulungisise sibe sesibuyela sibe ingxenye yeCommonwealth.
UMnumzana Philip Gawule ukubanda leZANU-PF. Xoxelaye ekobulawayo. Kodwa uMnumzana Fortune Mlalazi okubandla leCCC uthi uMnangagwa uyazikhulumela nje.
Ukuhamba kukaMnangagwa eBritain kumkhosi wenkosi yama-British bekungaqhakathekanga njalo akusoze kube le any result ekugcineni. Lokho esikuzwayo ukuthi ube le engagement nama-leaders eCommonwealth kungabe ungayisikhoqinisa. ICommonwealth iposition yabo siyayazi. ICommonwealth ngeyokuthi iZimbabwe njengelizwe ohulumeni kufanele ame ukwenza izinto ezithile ezinjengama human rights violation, i-corruption and other bad things abazenzayo. Azika lezo zinto abakafiki ebangeni lokuthi bame ukuzenza. So it's a propaganda nje abayichoyo, njalo i-re-engagement that is important kithi njengabantu baseZimbabwe is not engagement kaMnangagwa le Commonwealth. eqhakathikileyo i-re-engagement with the citizens. We must go back ku drawing board siyevumelana ukuthi sifuna ilizwe lethu libuswe mbani njani xa sisiye ekhethweni abantu bangatshaywa abantu bavumeleke ukuparticipate kuma-political activities abafuna kuwo so uyabekhuluma nje laye ubevakatshile njengezinye iinkokheli ngiyethemba ukuthi uma ubhekile lokuhlaliswa kwabantu abaqhakathekileyo bebehlaliswa endaweni eziqhakathekileyo umnangoku behlaliswa emvalele esikhava sakhe
ye kodwa ke nxa sikhangela ke ngokukhuluma kwakhe uthi hayi ukhanyazane kuyanyikinyeka nje kucommonwealth khonangale kuthi kungani kuyavutwa nje
abe commonwealth njengoba ngitshilo i-position yabo siyayazi i-very clear ba-prepared ukuri-admitha iZimbabwe ku-commonwealth provided ama-conditions abawafakayo amet engiwaqambileyo aqakathekile kakhona njenge-human rights violation bavumeleka abantu ukuparticipata in any activity abazifunayo
umnumzana mfortune mlalazi ukubandla le-CCC besixoxa laye esejohannesburg kwele-south africa Abantu abaningi baqhubekela phambili bexoxa ngenotho kankosikazi Bona Chikore Mgabe, indodakazi kaMoyi uRobert Mgabe, loMnumzana Simba Chikore, egoqela izindlu lamapulazi okufika phose amajumi amahlanu. Bathi kukhanya ngani kulamalunga ebandla leZANU-PF amaningi, kakhulu alamapulazi lezindlu eziningi okumangalisayo. Sixoxe ngodaba lolu loMnumzana Joseph Juma, okudalela Central Committee kubandla leZANU-PF, loNkosazana Ellen Shiriyedenga. Okubandla le-CCC. Nkosazana Shiriyedenga usungula ingxoxo.
Kathesi indaba kabona le isisibonise okuningi ukuthi kule doti eyenzakalayo kakwenze i-audit for example in terms of amafamu nalawo ukuthi bekubonakala ukuthi uzivani lo zivamu ulamafamu amangaki ngoba thina esikhala ngakho indaba ye-party state conflation bekusetshenziswa i-advantage yabo ekubuseni kwabo ukuthi the just commandeer ukuthi no ngifuna iplazi leli no funa iplaza le kabangaki abantu abathathela amaplaza kathesi sikhuluma ngendaba ekababa uSipho Malunga le ukuthi wathi umuntu athenga iplaza ngemali yakhe kodwa uBethi Mpofu usebenzisa amandla akhe njengomuntu okuhulumende emthathele iplaza bangaki abantu abathathela amaplaza ngalezo ndlela yikho esikhala ngakho ukuthi into leyi ayisiyo kaMgabe labantu bakhe kuphela kaku investigate izanu PF as an institution kusukela nanga kwaphezu khona ngali sikhuluma ngendaba ye-gold mafia le ehluphayo kulezi
nsuku
bengisathi ngifuna ukufundisa udade wethu into nayihlonipho ngikubona nje nxa ngikhuluma ngomkhokheli wabo bengisithi ubaba uthamise ngoba umncane ngama-age kimi kodwa ngenxa kuthi unesikhundla sokukhokhela abantu ngimuthi ubaba uthamise ngicela laye afundi nxa ekhuluma ngomongameli umdala ulaye kathana kathi ubaba umnankakwa yisi sintu phelani singabantu sivela esintwini akazi ubena mhlawumbe kavele esintwini kodwa isintu sithi kona asihloniphaneni kuhle khona kwalo ukukwenza yiko obonisa ubana hhayi siyaphambili ngendlela ebalulekileyo umuntu kathwale isiphambano sakhe izinto ezenziwayo phandle ngale azibhenefithi amaphathi ethu whether izanupif kumbe i-triple c kumbe izaphu kumbe i-MRP kubhenefitha izikhwama zabo nalabo abantu abo besenza khonokhwana nxa bekwenza becatshe ngezikhundla zabo emabandleni nalawo whether izanupif kumbe i-triple c akuvezwe egcekeni kufakwe lapha umuntu wabethelwe lesiphambano sakhe kube lula kube njalo ngoba akusoze ukuthi kona amabandleni lawa afele izinto angazaziyo abanye abantu benjani bebhizi belokhu benonisa izikhwama zabo nemuli zabo yikho kuphela mina engifuna ukubana kwenza kanje yikho ngithe mina sengeke ZANU-PF sile code of conduct esibhayindayo ukuthi na njengomkhokheli kumele uphile impilo enjani kumele uphilisane nabantu ngendlela enjani ngiyabonga
ye bala khonapho mama ngamafutshane sibili kakhulu phosa lokugcina khonapho
yebo ku-right sibili ukuthi umuntu nxa ephambanisile kumele ajeziswe umuntu lo muntu oyabe senze ukubhulikiki umele ajezise kungakhethelekile ukuthi ukubandla liphi njalo lokuthi uyenzeni even la yithi ukuthi ku trip C kunjalo kulabanye bethu abaphambanisileyo ende kulezinto ezithize esizenza ikakhulu nxa sikhanyela la ku candidate selection khona lapha sibona ukuthi abake baphambanisa kumbe abalama allegations abake bayenza kuyamele bebone ukuthi hayi kuzaba nzima ukuthi bakhokhe
lapha lizwe unkosazana Ellen Jiriyedenga okubandla le-CCC lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee unkosikazi Bona Mugabe Chikore usehlukana lomnumzana Simba Chikore. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba abamele abalwisana empini yomvukela kwele Sudan bakwele Saudi Arabia namuhla lapho kuxoxiswana khona ngokukhumisana umlotha. Lokhu ngokuqala ukuba behlangane selokhu kwaqhamuka impi le ngumabasa. Lelo Ukraine lithi eleRussia selikhulule amasotsha alo angama-45 athunjwa eMariupol nyakenye. ElRussia lona lithi lelo Ukraine likhulule abatshayeli bezinsizamtshina ezithwala amabhomba amathathu abathunjwe ilizwe leli. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. So isikhathi sezamasiko.
Senana masiva we
senziwe manje
lo baba mkhulu babelo bola
uthele lo masiko lokuphela kwabantu zonke zonke namhla sixoxa lonkosazana Cynthia Dube ingcweti kwezamasiko esintu sikhuluma ngamantombazana kumbe ngithi ngamankazana nxa kuyikuthi sebelungiselela ukuthi bechadwe kumbe izinto ezinjalo sokumele kwenziweni kulezi suku kwenza ukuthi kube njengakudala phela ukuthi bagoqwa ngobani ngesikhathi sebelungiselela khonokho njalo nxa sikhangela obabazikazi bami ngaphi kulezi nsuku khanya ngazani ababonakali phela. Madube siyakwamukela kuhlelo kunjani mama?
Sanibonani Studio 7 libingelela lonke balaleli nani basakazi ngibingelele kakhulu ubhoti uGibbs Dube laphana. Ngizakhuluma ngemtshado yabantwana ukubana yisami kungenxa yokubana abasekho babakazi ababelaya laba abantwana ma bephuma besiyatshada abasekho ogogo ababethi ma bekhulisa amantombazane bahle baqale lephansi ukubakhulisa nakhona babakazi babethathela phezulu kodwa gogo babeqalele phansi. Njengoba sesiphila impilo enzima akusahlaleki wandawo indaba yesimo somnotho abantwana bayaphuma bayele nale besiyadinga amadlelo aluhlaza obabakazi abasabonakali nabo babakazi sebengabesimanje nabo futhi abangazange bathole ukulaywa.
Khonxa obabakazi bengabonakali njengoba abantwana bezikhulela bodwa endaweni ezijeneyo umtshado ubonakazane ngama yini?
Mina ngigqugquzelayo ukubana abadala ikakhulu omama ma umntana wakho eqala ukukhula qala nawe ukuthi uzilayele yena umntwana umtshele ukubana umendo umi kanje emtshadweni uzahlangana nalokhu nalokhu ukuze vele akhule esazi ngoba ukuthi silinde obabakazi sebengaba abesimanje nabo abasakwazi ukulaya izingane ogogo vele abasekho ogogo besintwini abantwana basakhuli ngendlela thina esakhuliswa ngayo. So mina ngiqhuquzela ukuthi njengomzali njengomama kahla zilayele umntanakhe noma nje sifisa kangaka ukubana amasiko avuselelwe izinto zonke zihambe ngesiko ukuze imtshado yabantwana ime njengeyethu eyayisima kunzima kulukhulu kodwa ngoba nje siyafufuza siyazama ukubisela amasiko ngithi siko laphela likhona omama kabazilayele ingane zabo abazilayele amantombazana wabo obaba bazilayele labo amajaha ukuthi lizohlangana nokunje nokunje emtshadweni lapha. Ngiyabonga.
Namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besiqoqa lonkosazana Cynthia Dube uyingcweti kwezamasiko esintu ohlala khona ngale kule South Africa. Siyabonga kakhulu ke Madube ungathunela kusasa sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngifuna namhlanje kusihlwa sikhangele kumaHebheru chapter 11 iverse sikhangele ka-3. Ithi yona ngokholo sibona ukuthi imhlaba yadalwa ngelizwi likaNkulunkulu kuze kuthi izinto ezibonwayo kaziveli ezintweni ezibonakalayo. Lapha bengifuna sikhangele olunye udaba oluqakathekileyo ukuba amazwi ethu alamandla, amazwi esiwakhulumayo alamandla kakhulu, njalo amazwi esiwakhulumayo ayakwanisa ukubumba olunye ulutho. Lapha kuqala nxa sikhangela kumlobi lo wamaHebheru ukhuluma ngokudalwa kwezulu lomhlaba nguNkulunkulu, ukuba uNkulunkulu lokhu wakwenza ngelizwi, wakhuluma izinto zaba khona. Amazwi uNkulunkulu ayesemlonyeni wakhe edala izulu lomhlaba ayenamandla okwenza ukuba izinto ezingabonwayo, izinto ezingekhoyo zivele zibonakale. Ngakho-ke siyakwazi ukuba thina uNkulunkulu lathi ufake phakathi kwethu umfanekiso njengowakhe. Njalo-ke siyakwazi ukuba ilizwi leNkosi lithi lona impilo, ukuphila lokufa kungaphakathi kolimi lwethu ngamandla okukhuluma kwethu. Ilizwi likaNkulunkulu njalo liyasichasisela ukuba amazwi esiwakhulumayo angakwanisa ukubusisa kumbe angakwanisa ukudiliza. Ngakho-ke izinto esizikhulumayo zilamandla empilweni zabantu labo esikhuluma kibo. Ngifuna ukuba sinanzelele ukuba athina esingabazali siyakwazi ukuthi laphana nxa sizama ukukhuza abantwana, umkhuze usukhuluma ngolaka, ube usukhuluma amanye amazwi. Amazwi akho abe ngawokuthuka umntwana. Amazwi akho abe yilana atshela umntwana ukuthi yena akasoze abe yilutho empilweni. Khonaphana amazwi akho aseyakholunye ulutho empilweni yomntana akho. Nxa utshona umkhulumela ngaleyo ndlela, la usezazibona engaphumeleli. Kodwa ungacabanga ukuthi ngaso sonke isikhathi nxa ungabe ukhuluma kuyo ukuthi awuzaphumelela, uzaba ngolunye ulutho empilweni, uzaba yinkokheli, konke lana amazwi abe sakha kuye isibindi, abe sakha kuye umqondo wokuthi ngizaba ngolunye ulutho. Kodwa nxa uzamtshela ukuthi wena awuncedi lutho, wena uzaba isichaka, uzaba njengomyanga, la engqondweni yakhe uyabe lokhu esakha khonokho. Ngakho thina njengabazali kuqakathekile sikhulumane empilweni zabantwana bethu. Okwesibili, amatitshala abakhangela abantwana besakhula, ngabe kumbe kuseprimary kumbe ukucresh kumbe sekukusecondary school, kuqakathekile ukuthi ukhulumane emntwaneni, ebantwaneni labo esibafundisayo sibakhuthaza njani. Nxa thina singabuya kibo sikhuluma amanye amazwi okuthi hayi vele wena isikola usoze wafa wasibona, awuyindawo, konke lokhuyana kuyadiliza impilo yabantwana. Njalo okunye okumele sikukhuthaze ngabafundisi ukuba intshumayelo zethu ziyakha abantu, amazwi esiwakhulumayo ayakha abantu. Khathesi sokulobobulenjini ama-WhatsApp lezinto eziningi, ama-video, kambe thina njengabafundisi kumbe inkokheli sikhiphani izinto, amazwi bani aya ebantwini?
Akuyiphethe mfundisi.
Ufuna ukukhuthaza wonke umuntu onilaleleyo ukuba ngeso sonke isikhathi nxa uzakhuluma qala ucabanga ukuba amazwi ami ayakha izinto ezinhle yini kumbe ngamazwi engiwakhiphe ezadiliza. Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu thandazela bonke abalaleleyo ukuba imilomo yethu izaba yizibusiso esikukhulumayo kwabanye abazalwane, kwabomakhelwane, kulapho esihlala khona emsebenzini, kuyaletha izibusiso ebantwini. Lapho esasikhipha khona amazwi adilizayo, sicela ukuba usithethelele, usixolele ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useNispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo, ungadinwa lakusasa. Wezemidlalo iqembu leHighlanders libe nguthikile obhanqa 0-0 leshesham emdlalweni wekastilaga Premier Soccer League odlalwe namuhla. Nansi impumela yemidlalo efanayo. Dynamo 0, Triangle United 0, Wange 0, Bulawayo Chiefs 4. Kusenjalo owadlalela iqembu le-Highlanders uMelusi Mabaleka Sibanda uthi esakhula wayengacabangeli ukuba engadlala ibhola kusigaba saphezulu ngoba wayevela emaphandleni. Kubika uJoseph Njanji.
UMelusi Sibanda uthi uqale ukudlala ibhola lenyawo ngesikhathi esafunda ugwalo lwesihlanu yeseShanke Primary School eNkayi, kodwa uthi esefunda eMzilikazi Primary School kanye laseMzilikazi High School wayesesaba ukudlala.
UMzilikazi wawudlala iyayile ndawo isense, wawungadlali uMzilikazi ungadlala ngiyayile ndawo isense, but sadlala uStops. But khona kwathi ngani labo ngani labo leni labo teni, kwanisone zeduze. Wathi wabe nje wethi abuzojoyina iyayileni, ngathi hayi ayinde yahlupha. Kulawa good players mina ngivele ekhaya ngisoze ngikwanisa ukudla, but hayi wuye. But sengihamba ngadlala ku-Highlanders kuma-juniors kuya ku-under 16 ngidlala u-lift back from under 16 ngawo under 18 kuya ndlala ko-Roy o-Richard o-Limpa abaningi abantu ngabaqamba o-Joseph Dlovu oyothumula, so sasiba ne-odicide. Then ngo-97 saqaza ukupromota ku-first team 1-1 ngoba ngifumula i-first sala yami ngayifola ngu-under 18 ngobuya le ndayikhangela abantu abasa dlayo ezindlini like ngangistruggla mina ngikhaya, but iyayile ndaba sendithatha bangifaka kusalayo ye-first team. So ngangihola every month. I think kunokwani kwangimotivate ngaze ngasayina i-contract ye-first team ngo-98.
USibanda udlalele iqembu le-Highlanders kwaze kwaba ngumnyaka ka-2003 lapho asuke waya kuqembu le-Capes United, kodwa akasadlalanga ngoba elokhu elesivumelwano somsebenzi leqembu le-Highlanders. Ekuphendukeni kwakhe ufike wephuka unyawo, kwahle kwaba yikho kuphelelwa kwakhe ngumphako ekudlaleni umdlalo wenguqu. Ngemva kwalokho ukhuthazwe ngumuyi u-NS Maphepha Sibanda ngo-2005 ukuba abe ngumqeqeshi wabasakhulayo kuqembu le-Highlanders. Usebenzele iqembu le-Highlanders kusukela ngo-2006 kwathi ngo-2007 waphelelwa ngumsebenzi, kwathi ngo-2008 uqhatshwe liqembu le-Bantu Rovers.
2008 uMthembu wafoma i-Bantu Rovers, waze ngicela ukuthi njani ungasebenzi ungala thimu, ngicela uzoncedisa into nami engiqalisayo le. Ngaze ngihamba kuye safoma ama-juniors, then ngifuna ukuba kliye entweni le yama-juniors ukuthi wahamba njani, because abantu bayakhuluma into ezingesizo. U-junior coach akaxotshwa, ungaxotshwa u-junior coach kulabafana abayibhondi junior coach bahamba la. Nje sengisukile mina ngoba sengizwa amakhembi bathi uDumaza wathatha abafana okuhambisa kubantu. It's not true, I see. Abafana ngahamba kubantu, abafana bathola sokulo bhabha lo Malala layo uDumaza. But abafana njwana nangamzwana lawo babaleka kwayilenda babuya kubantu, because ibantu yayiprovide ama-tracksuit, izikipa, ama-shooters, iyayilenda kwakungela lutho. So abafana bakhanya into enjenjazwalezo, kanti ezungafuma i-team yabo lawo futhi ngiyalinika ama-$10 or $5 bayabaleka bezojoyina i-team yabo ye-$5.
Ukhuphuke wagcina eseqeqetha iqembu elikhulu lebantu Rovers waze wachiya ngo-2012 lapho aqhatshwe khona liqembu le-FMH. Kuthe ngo-2014 waqhatshwa njalo uqembu le-Highlanders siyasebenza neqembu ebelidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2, kwathi ngo-2012 lakhuphuka ladla la kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League, okuyilapho walokhu eqeqesha khona.
I think ngiyenza ngithi ngiyenza kuhle, we are doing well, ngoba asimi ngiyedwa, ngilosiza ngilodeni ngilomakho ngilomoyo. I think siyenza kuhle la abantu bakubona phantu udaye amafana siyazama ukubadinga nonto engathi sithatha abafana beharare sithatha abafana bangathi i-talent igcwele yonke indawo iyale nto bathi yithim elizwelonke. So uthi sithi sikhethe, mina ungukhoach ngeke ngitshela abantu ukuthi ulishona kumele ubuyele uyedlala eshona. I think ngiyabe sengibong, but mina ungukhoach ngithatha i-best player engadlalela i-Highlanders.
Selokhu eqale ukusebenza leqembu le-Boson 90, uSibanda usesebenze labadlali abalodumo ababalisa uPrince Dube, uBrian Banda, uPrince Dlovu, uVincent Moyo kanye labanye. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Omanje sike sizwe ezomculo.
Yalin kolele ba forwetu Kambela mingumtuli Angituli le kom Angituli le kwa itogo Angitulu mtulo wakutala
Nukuluma yali Thokazi Ika malukuza la mchitwele piri Thokazi yali mwanya atifuti njalo Osemenza loma lela uskoboko Malo uskoboko mtani la 2017 Mena bengi vele ngu Victrice ya koba Yisemenza le desire. Kukanti ngivele emveni ngale I was working with uMbongeni Ngema ku theater emakhosi labo kwanti Mhlanga yebankuruma ku theater. From there bengise uMdomini Zomqangala ngengasebenza loSandra Ndebele. That was 2010, 11, 12, 13, and 14 whereby sahamba khona e-Austria, Germany, Canada, Russia. It was 2011, 2012, 2013. Canada it was 2014. We came back more 2014 from Canada.
Kodwa bantwana masuthengi isiqhobo esishe sidala sina From the streets soothing voices of Itokaza, you are taken back into the world of our forefathers, preserving our African and when you leave. Yes, the music that originates from our forefathers and generation to generation, it is still past the old Chimbobe, the a cappella music that has people dance and listen to during ceremonies and festivities amongst them thing. Yes, we appreciate you guys, but we cannot forget our roots in Velapi. Yes, as a strong, bold, and vibrant African woman, I am not shaken by any transgressions or hurtful of life or any form of obstacle.
So, the Maravini Foot as a picking vocalist. Kates, I'm working with Umadlala Sikhobokhobo in the day show. Kukanti ke futhi at the same time ngirekhodile my two singles ngincediswa iKristal iJongosi ngihlabela isicathamiya. Kodwa ke angisoze ngihlabela isicathamiya so that I will also record ezinye izingoma o Afro Jazz labo jazz ngokwabo labo there's a trait. I'm a poet, I'm a singer, I'm a dancer, I'm an actress. Ngiyashafuta mangu ngoma traditional drums la maosho la maoso. Eish, ngiphose ngi all round. I can do wonke as long we act. Let me do something for you. Just a small poem. Engayenza ngilo desire umoya okusayi digestions. Ithi yona khona khona. Every time we just sin, we look sideways and all round, but you always forget to look up because there is someone always watching. Sin unseen is sin revealed, and whoever sins knows it's known one way or the other. Uthando, I mean Rudo. It is a potential source of tragedy and frustration when underpants are pulled down, private parts exposed, brains fall out. You know what? When a girl lies down, she doesn't only open her thighs, but her entire life too. Sex is nothing. Nothing is sweet and sexy, and those few seconds of pleasure can add pressure in your life and end up bursting like popcorn. Hey, life is but a bulb which blows once and never. As we live, we have to have this in our fingertips. We are born to die. It's our behavior which denotes when we die.
Fumani matuta. Lapha lami ngayichaza sibili kuzwele. Singakehlukana isihlobo sike sibe sibalebale ekade sihamba ngakho lamhlanje. Amalunga ebandla lezanu PF ancoma umongameli emasomnanga kwa othi ukhulumisane leziphathamandla zenhlanganiso ye-Commonwealth kwelebhilitane. Abaphikisayo bathi akula lutho oluzaphuma kulokhu kukhulunywe ngumnangagwa labaphathintambo benhlanganiso le. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo umthembo zithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka yeZimbabwe.